Lokhu kuphume emhlanganeni wogajalo zemvelo umumo omkhathi lamanzi lenhlanganiso eziphatheka kule imisebenzi owenzelwe eHarare lamhlanje. Umnumzana Elisha Moyo ongumcubunguli kulolu gaja uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Umhlangano oqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, elizwe lethu leZimbabwe, sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi, ukuthi abantu bayabe kumele ukuthi bephile njani. Siyabona njalo leli ngo-2017-2018 season izulu kalini kuhle, so sibe sikhuluma sibona ukuthi wini esingakuyenza ukuthi abantu baphile kuhle. Sikhuluma ngama-negotiations, inkulumo eziyenza ngamanye amazwe ethiwa Conference of Parties.
Unkosazana Elizabeth Guruguru wenhlanganiso ye-Smart Agriculture Youth Network othi bafunda okuningi ngendlela ezintsha abangazisebenzisa ezingaphathisa ziphinde zihuge labatsha ukuthi bengene emsebenzini wokulima ngokugcweleyo, bagcine beziqhenya ngawo ngoba belakho ukuphila kulokugijimela emadolobheni.
Ama-youth bafuna ukumigrate bachiyizinto ezefarming, bahambe etown, bayegqoka amasuit awo but thina from iClimate Smart Agriculture siyabatshela ukuthi iClimate Smart Agriculture kakathike kakhulu ukuthi ama-youth apractice.
Umoyo uthi okujabulisayo ukubela eZimbabwe ilizwe elisathuthukayo elizama ukuvuselela amafekithali yalo, njalo lilakho ukuthatha leli thuba ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumsebenzi wokuwavuselela okungenza ukuthi kwehliswe intuthu lumsebenzi uphumelele kakuhle.
Ama-industry onke abe evulwa, bo-Zisco, bo-Zimasco, bo-Bulawayo. Abantu bebekwazi ukuthi ko-Bulawayo kuthiwa kontuthu ziyathunqa. Thina abantu be-environment sifunda kube ngama-industry ko-Bulawayo, but kungabi le ntuthu. Sisayifuna intuthu, sifuna ukuthi abantu baphile kuhle, abantu bayenza ama-industry, izinto zihambe kuhle, but kungela intuthu. So nalo libizo kuthiwa intuthu ziyathunqa, hayi intuthu asayifuni.
Abogatsha lezomumo womkhathi bathi uhulumende usethole usekelo lwemali esebenzelana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Development Program, njalo kuzahlolwa imisebenzi efana lamabhizimusi amafekithali, izitimela lezimoto ezisetshenziswayo elizweni. Kuthini udubo lwentuthu ephazamisa umkhathi lo moya wokuphefumula lungalungisiswa ngayiphi indlela? Abamabhizimusi abaningi abangenela umhlangano bathi sokungadingakala ukuba kusungulwe idale elibona ngezomumo womkhathi elingabunjwa ngabomehluli labachuchisi, njalo kukhuthazwe ukusetshenziswa kwamandla afana lawe solar energy, i-wind power lamanye ehlisa intuthu engcolisa lokuphazamisa umkhathi lo moya ophufumulwa ngabantu, izinyamazana zemvelo. Lo mhlangano ungenwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abamabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso ezimela izisebenzi lohulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.